ngifundisa iyasiphaphula ngoba sengilini almost before election since April besingela amagetsi. Amagetsi ahambe around 2 months before election. Line would draw that primary committee and that put the whole of it in the especially in the south, I was going to make it which I some comments on that in its high stage, the committees. Now, also the rule of thumb was that this, the committees is ever changing the number of votes. Over several ones, I want to do start out in the market. The solo to work for the one, Kurmaranji, Ama, Tilinif, Ama, Age, Fanny with a number of vaccines, you shall have under 5. Auxela, the long vaccinate. Ngoba izibhedlela sela ma-fridge ukuthi iqandise ama-vaccine ngokulungiekuthele isibhedlela yazifuna amagetsi. So khonokho yanaso kusiphazamisa okunyekendi kutho ukuthi abantwana bonke aba-under 5 edinga sesengozini ukuthi ingahlasela imikhuhlane leyale ezikelekayo nxa bengakaqualifyisile ngoba kusela ama-baby clinics. So sokuludulo nawo singakhangela siyabhwalayo. Almost 2 years line yawa ukungwanje kwephone elilode behlule ukuthi belivuse and so kusiya ku-2 years and nakho yinyeindayisi libilimazele kangubi kakhulu.
Manje selike lazama ukukhuluma labo yini abantu bezesa?
Abantu bezesa bayazijayela baba abasafuni msebenzi aseseyizesa yakujayelisa siyaziyo ukuthi wazesa muntu omjinji. Ngoba into engikhuluma labo sokudlula 2 months ngesikhathi sokufika kumthetho ngakhuluma naye ngokwakhe uchief executive omkhulu wakwezesa o-general manager ngawanjela ukuthi abengakwazi nathi awukwazi njani sokuhlala 3 years 2 months kungela magesi. So kufanele ukuthi abakho serious omsebenzi bathi bathi bayazama ngoba ngazokhuluma labo futhi bathi hayi problem ngamapolisa awababophi asoze silungise nxabe ngakabophi abantu. Uyababupha wona betshentshe ebusuku and isikhathi eziningi ngasicabangela ukuthi yibo wona bezisa batshentshe aziningi izindaba ngoba umuntu uyazaniyake kwazi njani ukuthi amagetsi athithwe njani njalo ngawakho ngaleso sikhathi ukuthi enzanisa indambo into bayazigcikiza kube beza ngibilikisa ngesikhathi ikhopha yangikhona bathi siyabatshela kodwa abayenzi lutho kutho ukuthi balesandla phakathi entweni.
Ake sikhangele udaba lomumo webhinga khona ngapho kunjani kakhulu nxa sikhangela indaba zendlala lokunye kunjani?
Indlala ibesesingono kodwa isiyengezelele ngendaba le eyikhondomi ezikatesi namadoda ezami la ngoba ukutshintsha kutshintsha amapurayizi ukuthi ukuthi abantu abaningi ngabasafinyeleli ukuthi bethenge izintathu bekhwanise ukuzithenga ezitolo ukunanzele futhi ukuthi vele ngedinga ngapho isikhathi esiningi ngakhangela indawo enjengelusulu abantu bezingasela mali besebethengisa besebetshintsha ukudla kumbe bethenga ukudla ngokutshintsha umumo nawo nxa izinto zikhwele ngendlela ekhwele ngazo ukuthi ukuthi lapho umuntu kade etshintsha khona ngebhakede kulegogogo sezatshintsha ngamagugu kwabathatha amane ukuthi ethenga ithukela akusasebenzeke. So lokhu sokusengezelela indlala ngoba abantu abaningi sebephelelwa yikudla bezama ukudinga into abangalazo esemashobi ezifuyweni abantu abaningi abasela umuntu uyabe ekhangele ukuthi okwezinkabo kupilo sokusele njengoba izulu seliza kuna ikuyenza lima ngakho. So abantu abaningi sizitakile ukuthi kangingacabanga ngokuzithengisa ngoba ungakhangela ukuthi iprayizi azamila ngoba obulakhuni yabe iqalile imbuzi yabe iqalile ngamandlela akula. So ukuthengisa izifuyo vele yi-last option yokuthi bona abantu abaningi bethengisa kati.
Lapho ezitolo kuye kona kumi njani?
Ezitolo akusela muntu mnumzane. Ninje mina ngiloku isitolo kwami engade ngibuka sengakuvala ngoba akusela lutho. Abantu bathe ama-prizes bekhwela abantu bebadela imali kumbe abantu bemadorobheni bevela ngathi bebethatha ukukhonza ukuthatha sonke isitolo nje qede. So izinto eziningi naw umlimidinise ukuthi ewoda akusawodeli. So abantu abaningi badingisa okuba kukhona isitolo kwaphela ukuthi befinyelele okunye akusafinyeleleki ngoba intengo yakhona isababambeka kusukela kubo 2008 ukuthi yathola ukuthi uthela ama-tissue paper okunye okungelakunede ebantwini ezenza kuyithukela nje abantu abaningi basalithi kubinyele laba basatholakale.